Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 14 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Obe ngumphathi mtambo wezempila kahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Jinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngenxa yimbono yakhe yokuthi umongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama.
Uma ukhona wamzekisayo wabuhlungu kodwa mbona ngathi iqinile lawo libonayo into leyo ijwayelekile nathi ijoela ngazo
ukudonselana amandla kubandla lezano PF kuqhubekela phambili kobulawayo. Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngengxaki ezikuhlelo lokubhalisela ukuvota.
Kulabantu abarecord abantu ababhala phansi abantu abayiregistered abantu bezalo. So ngenye idaba sibile okumele kukhanye ngani liyahlalelwa phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Obe ngumphathi ntambo wezenhlala kahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Jinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngenxa yembono yakhe yokuthi umongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama. UDube ngomunye wabaphathi ntambo abathathu abaxotshiweyo kukhabhinethi kamongameli Mugabe entsha. Sixoxe laye uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Manje ngomnyaka ozayo uzangena yini kukhetho ukuthi uqhubeke ulokhu ungumeli wedale leParliament?
Ngizabona phela ngokuthi iphila njani. Ngiyabona ukuthi sekhulile ngezinto ezihluphayo engxenye yezwa yuqinile ngandlela kodwa manje yalo ingaqinanga izadijithalisa.
Bakhona abanye abacabangela ukuthi ungabe uxotshiwe ngenxa yokuthi ungabe usekela ixuku lelwe okuthiwa yiLacoste. Kungakuliqiniso yini lo?
Angiwazi ukuthi kutshoni ukuthi iLacoste. Ngiwale emaphepheni kuphela. Angiyazi ngikhulume lomuntu wadila ngitsho iLacoste ngoba angiyazi akaze ngikhulume lomuntu iLacoste. Ngibona emaphepheni nje ngizwa ukukhulunywa kuphela.
Kukhona laphana owakhe wakhuluma wena usithi akudingwe umuntu ongelama umongameli Mugabe kwelakusasa. Ubona ngani lokhu ayisiko kunye yini okungaba kwenze ukuthi ususwe esihlalweni sakho?
Uma ungokunye wakho angikwazi ngoba angikanike ngone isitsho njalo. Khulume isitsho njalo ayikubona ikomtwa ukuthi express opinion yakho. Awuyakwazi yonke ukuthi umthetho angilamandla okufaka umthetho. But ngiyabe ngikhulume into engiyikhumbulayo. Uma kukhona wamzenzisayo kuhlungu kodwa mbona ngathi iqinise lawo libonayo nakubakuthi into leyo
chawe ngibe dotibito ngamazo. Alo ke ngumnomsana Jinga Dube oyengumphathi ntambo wezenhlala kahle yabalwa impi yenkululeko ubekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ukudonselana amandla kubandla lezano PF kuqhubekela phambili kobulawayo. Ekuqaleni komnyaka uqhamuke ukulwa emahofisini aleli bandla kwalimala abanye. Ukufuthelana usebandleni leli kuqhubekela phambili kungakhanyi ukuthi kuzaba lesi sombululo. Umgcini sihlalo wabatsha esigabeni sakobulawayo umnumzana Magura Charumbira utshele uStudio 7 ukuthi bakhona ebandleni leli abafuna ukukhokhela ngobudlwangudlwangu.
Then sebe sithi thina siyabhizi media wengena proof kule problem kona pa
bathi uyi abuse ngani
problem ende angiboni kula bantu vele abangena lungelo even abanye bangkhona bangekho even ku presidium even ku government kodwa lapho ngikukhuluma inhlamba bethethisa even abadala benzani besifundisa izinto ezingekho right so bona sebezathi mina ngi-extele from the party kathesi ngizakhishwa epartini mina epartini vele angiyanga umuntu ngijoyine iparty ngedwa ngawuya ngedwa ngazala ngisepartini so umuntu uzathi we are now being extelled from the party iyavela athatha ngapha amanje awoniwo plus abantu abaningi kade belokuzalo basukisa kuparty kade bengelalo kuzeni kade bengahambi ku-hearing i-hearing is supposed to be done regular constitution ye-party is supposed to be done within stipulated time ukuthi kule hearing then from there i-hearing ingayenzwa yoneyo that's when bazabona ukuthi ulecala kumbe awuna manje kathesi bafuna ukubhongaufaya abantu kuphela faya abantu
kanti vele uDubo kuyini kobulawayo lapho kuliqiniso yini ukuthi kulobandlululo olwabe sishoneni lesiNdebeleni
iproblem ekhona lapha ukuthi iproblem ekhona lapha ukuthi thina lapha singafuna ukuthi sitshela namanga kodwa ngasikhangele yona ibulawayo ngokwayo abantu bezantiyevu lapha vele abantu abaningi they are just abusing ama resources epati lapho vele akula even ipati lapha lingahamba edezona pana umuntu efuna ukuthatha ikadi lemhlangano wezantiyevu kunzima ngani ungatshengisa indlu ukuthi ulitole vele awulitole and abantu bangibona bayamvuruza abantu abangancedwa laphana ehofisini laphana ngamakhiwa ungabuya ngumkhiwa babomdala lapha singadla lapha maybe lingathola something ikadi bayakulungisela kodwa kungabuya abantu sivili ama-vendors ngababoni wathiwa so kule problem khonaakula phathi yezantiyevu lapha kobulawayo
lo ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcini sihlalo wabatsha kubandla lezanu PF esigabeni sakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivoteni
uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 usiya kumhlaka 25 mfufu kulama centers alandelayo Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Burungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Ukukhethwa kukamnumzana Ignatius Jombo ukuthi abe ngumphathintambo wezemali kuthiye abaningi bemangele ngoba engelazifundo ezilokwenza ngokwemali. UJombo ule degree lembali yomhlaba kodwa nguye oseza kuba ngumphathintambo wezemali. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo yomnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akalambali enhle ubaba umnumzana Ignatius Jombo. Si siyakwazi ukuthi local government yonke ingxalangxoze esayibonayo emakhansilini umramba tswina saba lenhlupheko ezikhona kwakunguye esasisaphethe i-local government. So kakala mbali enhle esingathi kumbe singakhangalela ukuthi kungaba lento engcono entsha azayiletha kuhlangothi lwezimali. Sikhangelele ku-West kakhulu ngoba siyakwazi ukwenza kwakho ukuthi ngumuntu nje oqakathekisa i-politics, ngumuntu nje ongumfana kamgabe ukuthi kuyenziwa loba yini. Kanti i-ministry ye-finance ifuna umuntu one-discipline njalo umuntu okwanisa ukuzimela yedwa amtshele umongameli ukuthi hhayi njengoba itaye kwenza ukuthi abophe isikhwama somuzi kungaphongu spendwa nje imali yelizwe mahlayana. Kodwa kangiboni uminista uSompo eza kwenza lokhu ngembali yakhe nje alayo esekusele sasekulocal government.
Alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lomunye wabadingela isibhedlela sePlumtree uncedo, umnumzana Difa Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni baba Nkomo.
Ah, kusitshele ngohlelo lwenu lolo.
Uhlelo lolu lubizwa ngokuthi Plumtree Hospital Helping Hands. Sathi nxa sikukhangela singabantwana beplumtree sakubona ukuthi kuhle njalo kuqakathekile ukuthi noma singabe sigcwele wonke umhlaba jikelele, kuba kuhle ukuthi siphinde sicabange lapho esivela khona, sithengisele uthando lapho esikhulele khona, sithengisele uthando kwezempilakahle kulawa abasele ekhaya, njalo sibonise ukuthi sile concern ngakho okwenzakala ekhaya. Sendlela sePlumtree sithwala umthwalo omningi kakhulu. Abanye abantu abakwazi ukuthi umango webulelima lemango ukuthi ngumango omkhulu kakhulu lwana. Mkhulu ngibona ngathi kwedlula ezinye izigaba eziningi kakhulu kwedlula eZimbabwe. So nxa ukhangela usuka kuDubute ezibhedlela zalo nokondolwane khona ngale, uyehla uzefika kuba makhorokhoro kuba Brunaberg. Zonke lezi ndawo lana nxa ungagula usuka khona ngale ubuya uzalaliswa esibhedlela sePlumtree.
Incedo bani kahle kahle liludingayo njalo liyaluthola na?
Uncedo owakathesi luyafika kodwa ngingathi kakhulu ngibone ngathi abantu kade bengakezwa kuhle ngalolu datshana lolu engikhuluma ngalo. Yingakho siye sathi kuhle ukuthi sizofike lalapha emsakazweni ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifinyelele kibo bonke abantu ababe belothando, ngoba akukhethelekile ukuthi ube ungumntwana ozalwe ePlumtree kuphela, kodwa iloba ungabe uzalwa ngaphi kodwa nxa ulonembeza okufisa ukusiza abantu, siyacela nje zonke indawana zonke ukuthi abalusizo abasondele eduzane bancedise isibhedlela sePlumtree. Usizo kathesi lusabuya kodwa lubuya kancane. Abantu abaningi abanye basanda kuyiza lento kodwa kukhanya balothando sibili, ngoba sesiyezayelelisa ukuthi siraise imali efika 20,000 kungakabi le nyanga ezimbili ezidlulileyo siyiqalile lento. So i-20,000 le iyelelisile ukuthi kuthenga omunye umtshina ohlola izinto ezifana lama-blood levels lezinhliziyo ukuthi inhliziyo etshaya njani, okumtshina esiwuthengileyo esizayenza ukuthi sihambe siyonikeza isibhedlela sakithi sincedise abantu bakithi, sincedise abazali bethu khona lekhaya.
Abafuna ukuncedisa Dube bengalithola ngaphi njalo njani?
Abafuna ukuncedisa kukhona gwadlala thize ngibone ngathi ngizathi ngithiye inombolo zami, bayelelisa njalo ukuthi bengithole kuWhatsApp. Bengangithola kuWhatsapp inombolo zami zeWhatsapp, noma bafisa ukufona uyafona kiyo yena leyo namba stili, noma uma ufuna ukuthi uthumele imeseji yeWhatsApp uthumela kiyo leyo namba. Utholakala ku 0044 78 656 7 9977. Noma abanye abayelelise ukuthi bangene ku Facebook laphana bayadinga bathi Difa Wajapi Bhango, noma badinge uNzimu Unami Moyo. Nzimu Unami Moyo useGoli. Baningi nxa ukuthi ungachubanga ngathi sizayelelisa ukuthi sikutshele ukuthi kuleyo ndawo oya kuyo, siyazi ukuthi sile ma-branches amaningi, sile ma-branches eZimbabwe kanye, sile ma-branches eBotswana, sile ma-branches eSouth Africa, sibe sesiba le-branch ese-Europe ehlanganisa i-America labo-Australia lezinye indawo. So sithi sikwenze lokhu kube yinto etshengisela ukuthi sizimisele njalo sibe very transparent ngayo yonke into esiyenza, sithengisele ukuthi si-serious ukuthi lento le siyenze ibe yimpumelelo njalo ibe ne-impact lokuthi lakusasa sibe yi-generation ezachiya ama-footprints amahle esigodini sasePlumtree.
Hhayi, siyabonga baba Dube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
imbonge babunkomo ngibonge njalo ngiphinde njalo ngikhalaze njalo ngokuthi abantu bakithi awasondelani bafowethu labo dadewethu akulo ukuthi ungakanani okuncane okuyabo ukutholile ungangithola kuloze number la inombolo zami zocingo noma kungabe i20 rand noma kungabe imalini izanceda ukuthi ivale esinye isikhala laphana ukuthi iphindezele sithole imadlana ethe kucwalala thengeni imitshina edingakalayo ngoba ziningi izinto ngeke ngizibale ngizicede kodwa kuningi okufana lo-impeda iyadingakala kuningi ngaba la ubize litshona ilanga
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomunye wabadingela isibhedlela seplumtree uncedo umnumzana Diva Dube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Hayi siyabonga Ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxalo nokubhala obona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Ellen Shiriyelenga sixoxa ke ngohlelo lokubhalisa amagama okuvota Oba kuqala yakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi kuyini elikubonayo okwenzakalayo ngodaba lolu sizwa abantu bekhala ngokuthi hayi kungani kunzima ukuthi abantu ba register.
Kanye ngani kulobunzima ukuthi nje kwezinye indawo ukuthi laka ikakhulu like nga kubo Bulawayo la kubo Harare kwezinye indawo lapha dokuthi abahamba anti izekibithe even Now we have proof of residence. Yeah, when you sign a affidavit, you know, okay, la ba unika yon. But can you ngani kwezi indawo abantu abezekibayana ba-insist ukuthi kube kuphiwe njengokuthi umuntu kube lencwadi yamanzi kumbe incwadi yezesa etshengisa ukuthi umuntu uhlala ngaphi but kuba nzima ebantwini abaningi laba abangelayo kanye ukuthi kakhulu like abanye abantu abalojayo ukuthi maybe yabe loja ehlala endlini but umnikazi wendlu uhlala emakhaya so ukuthi umuntu ayithole i-proof of residence le kuba nzima so ngenye indaba sikulade sibona ukuthi hayi ingane iyahlupha loba nje lapho esikwanisa khona bezama ukuthi ngo-councilor labafundisi abamathethi ukuthi at least besebenze ezama-commissioner of all be-certify ukuthi abantu bahlala khona laphana and futhi kwezinye indawo bezibone lapho lezikolo khona besibone o-headmaster labo-headmistress bencedisa kakhulu ngoba ade besebenza ezama-commissioner of all so ngenye indaba sibile ukuthi indaba ye-proof of residence ngenye ehlupha kakhulu khathesi nje kulenye indaba esiyithola izipoti okuthi kuthiwa ngale ehleki eharare just outside harare kulesikhalazo sokuthi kuthiwa abantu nxa abanye ade bekwanise benelisile ukuyarejista ukuvota kuyabe kulamayiti awezani abhala amabizo abantu bona laba babhala amabizo abantu bavela rejista lama-serial numbers ama-registration certificate abethiwa abantu so sibona ingani khona lokhu nje ngikwethusela so ngezinye izinto ezihlangana lazo ukuthi sisabona ukuthi bona ngala bantu abakwesethu bebona ukuthi bengancedisana njani nabantu bezeki ukuze abantu bona laba amahibezano bemise into yenale abayenzayo bona ingani into sibili ehluphayo and I'm sure izinto emakhaya lapha asikatholi ama-reports a-complete but besisiza ukuthi kulo daba olunjalo olwenzakalayo sibili ukuthi abantu abarejistayo kumele beripota kwezinye indawo bosabhuku lamayite ezanu khona le makhaya ukuthi sebe-rejistile behambisa lama-certificates abo so we are still gathering i-report yona le
manje ngokubona kwenu libona ungani kuza rejista wonke umuntu yini omela register i-6 million esizwayo le ngalokho okwenzakalayo
kunzima but lathi ezama-political parties zincedisana le-civic society siyangena sivile ebantwini lapho okulama-problems khona yikho sibona khona ukuthi for instance okufunekala ama-lawyer yikho sibona khona ukuthi siyayending over ama-cases anjalo kubo-lawyers for human rights laba abameli bazincedisa kakhulu but olunye uhlubo uhlubo ade lukhona into ade sitshona esikhala ngayo from the onset yeprogram yona bathatha izihlupha nabantu abezeki uhlelo labo aluhambelani ngoba kwezinye indawo sithole ukuthi abantu bezeki bafika macala abantu bezithupha bengakafiki sesizakhangela ukuthi mawadi wona la makhulu ukuthi uthi behambe bethatha okuyabe kule process bathatha khona izithupha so kuyamele behambe maybe mangu engikwanisa umbe ama-20 umbe 40 kilometer so sibona ingani kuze i-process yona le izenqabela kakhulu abaningi ukuregist ukuvota because izithupha kazikho so ngesinye isikhalazo esisifakileyo kuzek njalo sifuna ukusifaka le ofisini yakombeti ukuthi bekhangelisise udaba lonalo ngoba abantu abaningi bezehluleka ukuvota.
Njengamabandla aphikisayo, izikhalazo zenu libona ungani zizalalelwa yini?
Kwezinye indawo ziyalalelwa. What esesibenza i-MDC ukuthi we've accredited ama-observers abantu bethu ukuthi be-observe iprocess yonale so besibona ukuthi ngade kulama-problems amanye athize njengendaba le yama-afidavithi landani labantu abethusela sihle sikhulume labantu bezekhi khona laphana and futhi enye i-problem imtshina le yadipho ngukufa kulezinye indawo zethiwa imtshina yezekhilisifa yonale irejistisa abantu imoment ithola ama-reports anjalo abantu bethu ama-observers on the ground behle bekhulume labantu bezekhi so eminye ezinye izikhalazo zethu bezikhangelisisa but kulezinye njengalezi ade ngizitsho ukuthi kulabantu abarekhoda abantu ababhala phansi abantu ababerejistile abantu bezalo so ngenye idaba sibilo okumele kukhanya ingani liyahlalelwa phansi kuba nzima ukuthi silusolve overnight but into okumele kuhlalele phansi zama-political parties labezekhi izindama labo-human rights commission lamanye lamapholisa kuhlalele phansi kubona ukuthi udaba lolu lungaxazulula njani
hhayi kuyezwakala isikhathi singasavumi ungavalelisa abalaleli.
Okay, ngiyabonga lisale kuhle balaleli.
Lo-ke bekungu-Ellen Shiriyelenga ingcweti kwezokuqutshwa kwekhetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ebesixoxa layo uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Kusasa lilanga lokunanza amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni emhlabeni jikelele ele International Day of Rural Women elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Asizweni ukuthi abesifazana beZimbabwe abahlala emaphandleni abaxoxe le Studio 7 kuwona lo umnyaka bathini ngempilo zabo. Umqalisi ziba ngunkosikazi Felicitas Mhlanga owendele eMbembesi eLupane koNdebele yena uthi ukubhidlika komnotho welizwe kubangela ukuxabana ezindlini.
Obaba kulula ukuthi angizwa sekunzima uyaphuma zihambela zile etshwaleni ayetshona ezidakelwa esekuyifuna ukudla. Ukudla khona lokho kwakukho umama nguye osetshona ethwele nzima ecabanga lapha nalapho ukuthi enzeni. Ungazozama ukuthi kahle kengebambabamba laphana kumazibani ngelaphana kozibani kodwa uthi uza kuphani emakhaya osiphathele sebekhona ngezimpahla ezindala ukuthi sekubhadalwana ngazo imali zakhona amabele kawakho ayiwo oyabe kuncedisana ngawo.
Asizweni uKhansila Sambulo Maphosa wesiphunyuka eNkayi kunduna uSikhobokhobo.
Amabele lawo esiwathengileyo nawo awasela mali okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho sithi ufuna ukubhadalela umntana esikolo ungacina uthengise konke ukudla. Namanzi omama abaningi bahambela amanzi mangwenide kuyabagugisa khokhela omama. Omama bakithi ngapha bathona sebengani badala kule minyaka yabo ngenxa yokuthi baqala nzima kakhulu ngemisebenzi abayenzayo.
Umhloni Chwalwazi Sibanda umela icholocho edalele parliamente.
Abantu abangamantombazana bahamba imango emide besiye ezikolweni ngoba bahlangana khona lokungalunganga, bahlangana khona lokuzwangulwa ngabantu, abahlangana khona lokugcina bengasaqedanga izikolo ngase behlangana labantu ababafana sebemithisele bengasaphumeleli izimvilo ezifundweni zabo.
Osakhulayo uCouncillor Brenda Mpofu emlume 2 enkayi uthi sokusetshenziswa ukudla ukukhankasela ukhetho.
Nxa utransport alona efika uzambona semilele ixuku laphana elabantu bona labathi ngabe bandla leli elibusayo ngisho eseqoqisana labo khona phana kulelinye ilanga engike ngaxoxwa kuyena leyo ndawo kwathiwa mina kangifuneki ngoba mina ngwe opposition party, umuntu ofunakala ufunakala uchairman weZANU PF. So mina ngabuza ukuthi why kufunakala uchairman weZANU PF ngoba ukudla lokhu kayisikho kweZANU, ayisikho kweMDC, ayisikho kwabani, ukudla okuzoncedisa abantu abalambayo njengoba nje kuyalanda.
Unkosikazi Rosemary Ncube uhlala epulazini leManzow Farm eMashonaland Central lapho okwaba lengxabangxoza abantu bedilizelwa izakhiwo zabo ngamapholisa.
Njengabomama siyahawula sithi thina esisekela abantwana esifuna imuli ukuthi zigqokani, so yinto esihlukuluzayo ngoba abantwana kabalazigqoko kabalasikafu wonke lokho. Mina ngumama ogulayo i-BP, so ihlala ikhwelile i-BP ngenxa yezinto ezenzakala lapho eplazini. Plazini leli kunzima kodwa sabuya singena kuthiwa jamba nje emasimini, sathi lathi sesingenile phela kodwa sebesijamba nje futhi basikhiphe eplazini.
Unkosikazi Joyce Dube yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eSawima.
Lokhu esisipha abantwana ama-sanitary pads njalo amankazana lokhu esanda esiba maningi. Sesihambisa abanye esikolo. Last year bakhona babhadalelwe i-fees bathengelwa ama-uniform. I-community yacela ukuthi kube labafana. Nabafana sebekhulile, abanye sebebuya eBotswana. Sebezamile imisebenzi behluleka, babuyele basesikolweni ebhentshini bazimisele.
Sixoxe njalo lo nkosikazi Siboniso Moyo owendele kundandambula eLupane.
Lami ngilayo khonapho wami la uxotshiwe khona la. Kufunakala imali yesikolo, ukuthi imali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali. Umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale. Nxa yelokhu exotshwa exotshwa, angiyabona ukuthi vele kunzima. Sesikuthwele-ke khathesi emakhanda le mahlombe. Ube hambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga. Sizama khona oku ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathi $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo.
Unkosikazi Febi Dube uchasisa okwenzakala eBinga.
But every day imvula yakazovula ziyakanya ziboka fo balugwase bali ugwase ama-NGOs dakwe hulumende dakwe likali kuti ubva mazivano kulimvi so vanakazi vali kushupeka loko ivini kubhadharira vana vechikolo dakwe vali kujata pe gambo tatu kwenchituri ugwase gogono tatu kwemigodhi yamagodhi tula mulonga akasamba vezibatimantemba tatu ali vanakazi dakwe nchivajata kuempongo kulindiso kuno impongo vantu vamwibalazo navakuzidza kuharare o kunovaula mabayas kachive vale hadke so impongo kweredhozi bezobhadhale transport ukauzwe kuharare folazi imali yakona wakuidzana yanda kuula zvinhu zvii so turi kushupeka loka kuti tidzane mari ndava inkuku rikuti wakatembe dhezi yakafuye Newcastle achikwe munzi ule nkuku wakafiyala mpongo kupera imombe tatuwe vala iri kutishupa mubingi dalomba lokahambe votwa lomba masiyaleka voto nemusirizizi.
Unkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi we-Women Development Association of Zimbabwe efundisa abesifazana ngezokhetho.
Omama vele babesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mtshina ekubonayo. Omama bayaguga bayayisaba vele silamagroups abomama abafuye imbuzi abenza izingadi. So ama-groups ona la nayo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuqoqisana.
Iningi lizibuza ukuthi kambe umnotho welizwe uzaguquka nini. Sokutheni? Hayi, okwalamhlanje kwanele. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo.
Hayi, siyabonga sithandekile, ube lobusuku obuhle. Singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Obe ngumphathi ntambo wezenhlala kahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngemva kokwethula imbono yakhe yokuthi uMongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama. Ukudonselana amandla kubandla lezanu PF uqhubekela phambili kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lotulwa lamhlanje. Igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.